uhlupho esilalo sila abantu abasebenza emahofisini sithi kungale elikhosi. Laba bantu basithwalise nzima, babuya besibhadalise izimali, besibhadala $4 iminyaka ethu edlule. Bathe bebuya ngoJanuwari kuqala komnyaka babethi sibhadale $15. Ukuyithani kwakhona kuncane njalo izindudini abanye siyazakhela ngezomdaka. Sibe sesikhangela ukuthi siyazakhela amathoyilethi siyagebha, izulu lingana kuyahobokela siphinde sikhathe. Sibe sesithi imali leyo kathi abasibuya bona bezosibhadalani imali engaka, kabakhulumi lathi kuhle ukuthi hhayi lapha libona ukuthi lingabhadala imali emalini, bapho ukuthi bhadalani imali engaka ongafuniyo sizaliqotsha lihambe lehlale emakhaya. Right, sesikubonile lokhu. I-ambulance kasila, i-ambulance ibikhona yafa, kuyenze i-accident efuna $300 kuphela. Kwenzela i-accident yamalanga kabili, kwabuya i-ambulance ekhamathisi kwazothi laba balezi mota zabo labo bancedise ukuthwala abantu bebahambise wonke. Pho ifuna $300 kuphela, bathi kabanamali yakhona. Pho le esiyibhadalayo iya ngaphi? Kulapho kade sifuna ukuthi siyenze istrike namhla.
Balitshela bethi ngeyani imali abalibhadalisa yona?
Bathi ngeyamarenti. Ngiyamarenti service charge kodwa kaba service lutho, akula mabhini athwalwayo, siyagebha amagodi, sibe sesifaka izibi, sigqibe sile bhawa sile cocktail kwavalwa. Singikhuluma kanje indwangu sezijitikela phakathi, kufila abantu bazithathela ama-sbestas bathatha intambo besezichubhela i-cocktail. Besithanda ukuthi bona yinto ezasincedisa thina zakhamizi ngokuba i-property leyo ngeyethu thina izakhamizi. Sabatshela-ke ukuthi njengoba sibhadala-ke izimali kungcono lisilungisele lapho, sirentise ukuthi abantu benzeni, sizuzela thi ukuphefumula kuhle. Konke lokho kabasenzeli kodwa bakufuna, bafuna imali kithi.